ese cholera esa, kwathi futhi indawo ebisenzakala zingajabule ezitshiyeneyo ngohulumende ama-local authority.
Yiziphi izixwayiso ezingaqhubekela phambili ziphiwa ikakhulu ebantwini abasendaweni eziqhubekela phambili zilo mkhuhlane lo?
Okokuqala esingakusho ukuthi abantu abayenzi lokuthi ayisesalengithini bantu kubalabe emakhaya kumbelelelithi bafaka amanzi swalezambuzi kwenzeka umuntu ebuma angadinga amanzi awathole kwakhona into okokuqala and esifake babayenisebamuntu ukuthi kube yiphunzu kani babaphathe kakuhle. Okwesibili sokuqakathekile kuyikukhumbuzana izikhathi zonke ukuthi uhlelo ngumkhankaso lokungani awuqhubeke ushiyayele ebantwini bonke abantu bakwazi ukuthi baphile njani. Okwesithathu kuyikhona ukuthi xa umuntu engazizwa ungaphele isikhuthi angahlali ekhaya masihlakathise ahambe kwezempilakahle baba yikliniki eseduze baba isibhedlela eseduze ayenze ukuhlupha abahlangenasinga masinyaka ubona lembe wagulayo isikhuthele singabasile engxeni kukholera khonkhona bazasithetha futhi. Owesine ukuthi sithina uhulumende ngasiqhubeka ngokuthi abantu kube nabantu ezigabeni ngezigaba kuma-communities abanikule ulwazi esithi thina yibona abangancedisa siyazibona kube-homebasic abanike ulwazi ama-basics abantu banika ama-basics bangayezingeni emakhaya befundisa abantu bengena ezindlini bakuthi amadorobheni befundisa abantu.
Sibone koBulawayo umkhuhlane lowo ungazange uhluphe kakhulu. Kungaba ngumzekeliso wezinye indawo ezingaphathisa amanye amadolobho kwisikhathi esizayo. Yikuphi okwenziwe lidolobho lakoBulawayo okwenze ukuthi umkhuhlane lo ungasabalali kakhulu?
Kuqale ukuthi bala makliniki ungalalela khona amadolobho wonke ahamba lusanake lawo makliniki kulawo makliniki abantu bezuyelelo bengafika khona nawungathi ugula isihudo kube neqiniso ukuthi ingabhatali. Kwesibili funa abantu abahombesi kulabantu bezempilakahle abathrenwayo abahlala nama-communities fana bona abantu bathathe ngama-hambi sombiko oyinto kufana ntu bawuzise ukuthi babayele lesi sihudo. Okwesithathu abantu lanaisabaalohlupho lamanzi kwezethu kulazele ukuthi abantu bebetshele ukuthi amanzi engekho awungena esambuzini ongagezi sifuna kubulawayo fana kunabantu abe-health education abe-local authorities bebehamba bebhothe indawo zonke ema-market bekhuluma ngokuthi abantu bazifathe njani besiye ema-church bekhuluma ngoko-ezinseni khona kwana lokuncedisa.